Isiphathamandla emahofisini ommeli wakwelemelika upublic affairs officer umnumzana David Maguire uthi kunengi okuthiwo ngumongameli Mugabe abakhangelele ukuba kulakho ukuphathisa kwezokusebenzelana phakathi kwamazwe omabili kunye lawamanye awomhlaba wonke.
But what we really want to see is that nations
thina sifisa ukubona izizwe umhlaba wonke zisebenzelana njalo zonke izizwe ezifuna ukuthula zihlonitshwe lezo ziqondiso ezikhankasela ukulondolozwa kwalokho kuthula ngaphansi komanyano we-United Nations. Amazwe azihloniphe lezo ziqondiso ezabekelwa ilizwe le-North Korea, amazwe asebenzisane kulokho.
Kodwa uZulu weZimbabwe uyisole kakhulu linkulumo kamongameli Robert Mugabe yokuthuka inkokheli yakwamanye amazwe ethi ngoba yena laye engekho msulwa kwezokwephulwa kwamalungelo oluntu. Elinye lamalunga omkhandlo iMDC National Executive Council owebandla leMDC elikhokhelwa nguProfessor Welshman Ncube unkosikazi Evelyn Tachiwana engumphathi wesikhwama ebandleni linye esigabeni seHarare uProvincial Treasurer uthi makachiyane lokubamba xambili uMongameli Mugabe.
Khonapha abantu bayatshaya nxa sesiya kuma-elections uMugabe uyathatha abantwana ebahambise emakhempini ebatrainer ebayenza abathi imalisha yabo ama-youth akhe bebesebesuka khonapha abantwana labo sebehamba betshaya abantu betshela abantu amanga njengakathi sesikhangelane lama-elections siyabona ukuthi inoyizi siqalisile futhi yena uMugabe vele kalakuthula and ukuthula vele kakwazi.
UTachiwana uthi uMongameli Mugabe makangabi nguye okhuluma ngezokuthula okungekho elizweni aselibuse okweminyaka phose amachumi amane.
Kukhanya ngani even ama-elections yena kafuna ukuthi abantu nxa sisiya kuma-elections sichoose umuntu esimfunayo sibe free. Kodwa yena uyabe efuna ukuthi abantu bonke bebe besithi ZANU-PF and ebe etshela abantwana laba ababehamba labantu bonke laba ababehamba emalokishini kumbe emizini ukuthi vele lina lingavothele enye iphathi alisoze lihlale khonapha kuhle kumbe ukudla sibili nxa enika abantu kanika abantu ama-political parties amanye uyabe enika abantu abalamakhadi ezanu-PF. Kakathesi abantu sebe-rejista ukuvota abantu bayabatshela ukuthi i-biometric le esiyenzayo vele siyalibona kathesi nxa selivota lingavotele elinye iparty vele sizalibona. So konke lokhu kutshengisa ukuthi ayisokuthula.
Abasakhulayo labo bayisole kakhulu inkulumo kaMugabe lanxa bevumelana labe kutsho kwezokuthula lo manyano umhlaba wonke okwenzakala elizweni leZimbabwe. Omunye wabo nguThathenda Moyo.
Ngakhangela lapha elizweni ukuthula kwangikhona asikuboni ngoba abantu nxa bengathi bamchothoza yena upresident abantu bangikhona siyabona ukuthi bayanyamalala abanye bayatshaywa njalo ukuthi abantu baveze izifiso zabo ngokuthula lapha elizweni asikuboni. Kodwa yena upresident usimbona engani umuntu othanda ukuthula nxa engekho lapha elizweni lakhe.
Umoyo usole ukwenza kukaMugabe esithi uye kulomhlangano ezenza umlamlankuzi welizwe le-North Korea.
Ukhanya ngani usezikhohlwile indaba ezikhona lapha elizweni akazange azikhulume. So mbona ngani ukuthi khonapho umpresident Mugabe ungani ulahlekile khonapho.
Abanye abakhulumisane lalo msakazo bathi abamangaliswa yikwenza kukamongameli Robert Mugabe osengohlezi esebenzisa ithuba leli emhlanganweni we-United Nations ukuthuka inkokheli yabakwamanye amazwe kulokwethula amazwi akha isizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu Mavis Gama.